Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela manje studio 7. Ngibingelela wonke labantu bakwaMthokazi. Okhuluma ngosibindi wasenkayi isenta ngokuhlala okwamanje ngisethembisa. Mina ngithi sekuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sofanele sizimene njengomthokazi. Ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo, la bantu bezandla u-MDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo. Abalandaba labantu bakithi, abantu bakithi bayahlupheka, bayahlukumezeka. Yonke into siyizwela khona lesiyoneni. Noma kuluhlelo olufikayo, lufika kithi ngapha esintwini, sekuluhlelo oseluphelile olungaselancedo ebantwini bakithi. So ngakho sekuyisikhathi sokuba abantu bakithi benanzelele eqinisweni, bevula amehlo, bevulele ingqondo, ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besiyoneni, sizimele njengabantu bakwaMthokazi. Angiboni ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakwaMthokazi sizimele sodwa. So dinga mina lawe mama, baba, mntwana ukuba sibambisane, senze into ngokubambisana, sike silwe lalolu ncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi. Ngoba singasiyananzela, kuyafana lezikolweni, sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi. Sizophiwa abantwana abancane abakoma ECD, bazophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa. Hayi thina sizichaba kithi, cela lisigcolele kwanele bakithi, ngoba sesikhatheni ubeleko sisizwa kuthiwa izolo wawukhona. Hayi bantu bakwaMthokazi, ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona le kuwe eshoneni manxa ungahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa. Sumele siyime, simele iqiniso, lanxa usifa ufele iqiniso. Ngiyabonga bantu bo-Studio 7, sicela ngathi sengahambisa umlayezo lo ufike zonke indawo. Ngiyabonga.
Sarubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukuxwayisa abantu beZimbabwe ukuthi bengarojwa ngumnankagwa loyo esithi kule National Day of Prayer. Before etshela abantu ngokuthi nge-National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe, kaqala ahambe ebantwini ababulalayo. Kunabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi, kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu, akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo, uyayazi into ayenzayo ngesikhathi segugurawundi. Wabuya ngo-2008, bangaka abantu ababulalayo, babathathela imfuyo yabo, abantu ababaleka imizi yabo. Wabuya after 2018 1 August, kunabantu abadutshulwayo, kwafa kwayenziwa ikhomishini, iMukhande Commission. Up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalaba bantu abakwenzayo, abakabotshwa from konke le imisebenzi yakhe. Kufana lokuthi uSatan atshela abantu ukuthi bazile, kayekele into yakhe le ayenzayo, ngoba lama altar kaBahama aseyafike ekugcineni asayakuwa. Lokhu kuzama ukuqambela isizwe amanga, kakuyeke, ngoba le nto ayizama ukuyenza ngeke izisize ngalutho. Into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu, axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe seZimbabwe. Abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe, ngenxa yombuso wakhe. Sikhuluma kanje kulamantombazana ahlukunyezwayo, kungaziwa lokuthi ahlukunyezelwane. Kuyinto esegcekeni ukuthi uMnankagwa nguye obehind yonke lento. Ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuna ukuthi bakhululeke, kunguye nje. Kodwa namhlanje utshela abantu ukuthi bazile, bathandazwe.
Ngiyithona njani basakazi abahle ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa ukuba izindawo ezikhona eZimbabwe yiziphi. Sinokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma ihlazo elingaka evelela emathebeleni okungela mgwaqo khona. Kanti sekunje kulo mkhuhlane we-corona, abazali bawulala izindlala emakhaya. Uhulumende athina akula mgwaqo yokuhambisa ukudla. Imigwaqo yangkhona icentwa ngubani, ilungiswa mbani, igredwa ngubani, kancane uhulumeni ezathi ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela eMathewuland akula mithi akula ama quarantine center azwakalela khona leko Harare ubusuthola umuntu njengogawulo osuke emagosini echolojo ekhuluma indaba enjalo esupport ukuthi kuright khona okwenziwayo kanti esikhuluma ukuthi awuqhubeka abantu bevalelwe yokulaya indlala kibe echolojo samawuru ngenxa yokuthi yena uyadla uyasutha lapha khona uyafika hayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphi lizwe ngithemba ukuthi lo mzali wakhe nesihlobo sakhe sabulawa egugurawundi ngoba mbonta angakhuluma njalo xa ukuthi uvele echolojo wabona ukuthi abantu babebulawa njani
bobe kungabalaleli ve studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318